thina esikuthoyo njengamaKristu ukuthi lonke langa thina siyathakazelela ukuthi uJesu wazalwa, ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni, ukuthi uJesu wathwala izono zethu. Akula specific langa elokuthi thina ngathi silithakazelela ngoba ngumhlaka 25, ngoba nxa ungakhangela iJewish calendar uzathola ukuthi ithiyene lethi calendar. So kugcine sokungani kule controversy. So thina kithi sikhuthaza ukuthi uJesu simthakazelela ngalo lonke ilanga, kungayisiki ukuthi kumhlaka 25 Disemba, kodwa ngalo lonke ilanga siyathakazelela ukuthi iNkosi uJesu yazalwa, into emqoka kithi, nokuthi izalelwa ukuthi sifindise thina abantu sibe seduze noNkulunkulu, kungenani nokuthi wazalwa ngaliphi ilanga. Mina ngokwami personally kangiboni inkinga nxa abantu bangathi bona bathakazelela ukuzalwa kwaJesu nangabe akhethe ukufaka ngaliphi ilanga. Mina ngokwami personally kangilankinga, engikukhangele kakhulu injongo yokuthi why bethakazelela khona lokhu. Kimi kuyabe kuqakathekile injongo.
Sesikhangela yona leyi ikhisimusi, ungathi bekuqhubeka njani?
Isikhathi sekhisimusi kaningi abantu babe bephanana izipho, isikhathi sokukholisa, isikhathi sokucelebrate, abantu bethengelana ama-gifts, kukhunjulana nabana abaswelayo, abantu bakwanisa ukuthi babafinyelele ngoba balokuzwisisa ukuthi isikhathi sokucelebrate. Yikuthi nje okusuka kwesi sikhathi kungani kuyathaya, yikuthi i-economy yethu kayimanga kahle kakhulu eminyakeni lo obungumnyaka ongamanga kuhle, sikhangele zomnotho. So uthola ukuthi kuba nzima kakhulu ebantwini, ikakhulu abasemakhaya, ukuthi banelise ukuthi bathole khona ukudla okwaneleyo ukuthi bakwanise ukuthi balithakazelelele leli langa. Abanye ngababe bethembi kakhulu ukuthi emsibulweni ogwanda ngapha ngabathemba abavele eGoli, ungakhangela kokunzima izinto lapho emabhodi amabhasi akanganabanjwa kudiba le ndaba ze-smuggling. Uthole ukuthi abanye uzahlala eboda 3-4 days, lokuyisinkwa kede lakho kugcine sokuwonakele kumbe sokufika after Christmas.
Kodwa khona ekhaya khona lapho khona kunjani, abantu bayafinyelela yini amanzi, izifuyo zinjani emasimini, kuyalimeka yini?
Izulu liphuzile ukunama mhlanga lonyaka. Inkomo emthubulweni ogwanda zifile kakhulu, inkomo zifile iganga lonke leli lokugcwele, kunuka kuphela, kugcwele amathambo, izidumbu zenkomo ezifile ngoba indlala libe inkulu. Abantu bengenelisi futhi ukuthi bathenge isikuba. Isikuba siyadura, abantu kabenelisi, inkomo zafa kakhulu. Kodwa seliqalile lona ukuna, ngingazi ukuthi likhave indawo zonke, seliqalile nje ukuna, ngikhona kuqalisa ungani kuyahluma. Sethemba ukuthi lezo ezisele izifuyo zizaphila kakhulu nxa lingaqhubeka lisi.